sifuna ukukhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi babe lokuthula ngazo zonke izikhathi. I-album le ayisiko ukuthi silontshele ama-elections, but kodwa njengenjongo ye-ADZT, injongo yethu, one of injongo zethu eyinye ngeyokuthi sikhuthaze ukuthula ngazo zonke izikhathi. Kungaba yisikhathi se-referendum, kungaba yisikhathi sama-elections, even lasezindlini abantu sebesibakhuthaza ukuthi babe lokuthula. Kungabi le domestic violence, esithi i-domestic violence, esithi i-political violence. Sifuna ukuthi nje kube lokuthula nje elizweni. Engathi kwasimotivate nje ikuthi thina njengama-artists sifuna ukuthi amazwi ethu azwakale phandle, ukuthi abantu ngathi i-art nje into ekhuthaza eba lengcizelelo ebantwini, ngoba abantu bayithatha njenge it's one entertainment, two lokukhuthaza. So okunye ikufundisa njalo, senzele ukuthi abantu kungabi ukuthi abantu bayakhuluma kuphela, but kukhulunywe abantu bethaba.